So kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uThanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaziko 18 Nhlangula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalandeli bebandla lezanu PF bahlasele intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya bambulalela umakhale khukhwini wakhe.
Bese ngitshaywa ngiyazame ukufihla ubuso nxainthi nje ngisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenijwamulela ifoni waqalisa ukucisha amapilisha.
Umanyano wabezokholo o-Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho.
Sisiya ekhethweni lwethu, abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe.
Kubunjwa inhlanganiso ehloma abalimi besigaba seMandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amapolisa ayibikwa ephakathi kokuphenya isehlakalo lapho intatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 uAnastasia Ndlovu etshaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla lezanu PF kobulawayo abakade bexotsha abathengisa ezitaladeni kuleli dolobho abangayisibo bebandla labo. UNdlovu uthi usebamangalele emapholiseni abamtshayileyo ngoba bayazakala njalo lanxa bemcitshise eminye imifanekiso yamavidiyo kumakhalekhukhwini wakhe. Eyinye itshengisa ubuso babo ilokhe ikhona futhi uwatshengise amapholisa njengobufakazi. UNdlovu obele ezinye intatheli zindaba lazo zibikwa zitshayiwe kumbe zabaleka. Utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi usebikele inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba ngalolu daba ezivalisa iMisa Zimbabwe leZimbabwe Union of Journalists njalo ziyamphathisa ngemali yokubhadala indleko zesibhedlela leyokuthi ayehlolwa umzimba kabanzi emtshineni kubonakala ukuthi kephukanga na.
Mina nsebenzela eBulawayo Media Center ese Royal Hotel. Sibizwe ngabantu abathengisayo phandle khona phana njoba siduze lemakethe. Akade behlukuluzwa ngabafana bezanu PF labo mama bezanu PF labatsha bezanu PF. Ngikutsho lokho ngoba ngiyabazi, ngiyansebenzelabo. Abanye bakhona ngiyanithenga kibo impahla ezehlukeneyo ama vegetables. Sathi sifika khonapho bebesebesuyile abantu bezanu PF laba ngoba bebegqoke impahla yezanu PF. Omunye wangikhona kuthiwa nguJerry, udriver imota ethwala abantu phambi kweZimra laphana ku-8th Avenue lo-4th Street. Wake wabalipholisa. Sithe sifika laphana sadinga ama victims sa-identify ubaba oyedwa ochayiwe khonapha engakaqedi vele ukusichasisela ukuthi kuhambe njani. Babe sebethuchile njalo abafana bezanu PF begijima bengadlanga nkotshani behlabela. Bafika bambuza ukuthi mina ngingubani ngidingani khonapho. Ngabalandisela ukuthi hayi mina igama lami nguAnastasia Ndlovu ngiyintatheli izindaba. Babe besithi mana ukuthatha ividiyo yona leyo uyicitshe njalo. Ngasoneso sikhathi bese ngivele sengitshaywa. Ngiyazame ukufihla ubuso nxainthi nje ngisa ubuso bami angitshaye ngesibhakela langempama emehlweni. Kwathi lo omunye umama laye ukhona kuvidiyo naleyo wabenjamuleli ifoni waqalisa ukucisha amapikisha wabona eminye izithombe engizithethe ngisebenzela egweru wabese sithi ah ngumuntu kaChamisa lo ngumuntu kaChamisa ngase ngimbuza umama lo nathi hawo mama la ngichaya kangaka mina ngiyicustomer yakho ngiyanithenge kuwe izinto wangikhangela ebusweni umama lwa waba lenhloni wabe sembisela ifoni yami wathi ah sorry lingamchayi yicustomer yami yikho kunisindisileyo kodwa ubaba lo omunye lo omnyama okhona khonapho kuvideo ebelokhu engichaya bengikhaba bangikhaba ikakhulu okubuhlungu ngamehlo lekhanda lenso yami ngapha unyawo lwami nxanyathela oluka right kubuhlungu ngilama blue marks ebusweni ukubuhlungu ngoba khathesi noma ngikhuluma ikhanda lami libuhlungu amehlo ami abuhlungu.
Bakwamukele njani emapholiseni lapho siyamangalela abakuchayileyo? Kuyathembisa yini ukuthi bazaluphenya lolu daba?
Ngihambe ngamangala e-Central Police Station. Ngifike ngayamukelwa kuhle ngumama ongamukelileyo lipholisa. Ngoba bengivele ngivuvukile vele lokhu engisajuluka le nyembezi. Inyembezi seziphomba ukuziphumela. Bamfaka ku-private room wangi-interviewa kuhle, wakhuluma lami kuhle, wabhala kuhle i-statement sami. Ngaseneso sikhathi umemba in charge wambiza umama lwa wambuza ngodaba lwami. Wabuya wazongikhangela wabesuka khonapho wabuyela ofisini yakhe. Waphuma le team yakhe baya investigate ukuthi kuhambe njani. Wathi ephenduka wathi hayi sesivela cwayisisa ukuthi kuhambe njani, hayi okukhulumayo kwenzakele sibili, but siyabonga ukuthi ubuye wazomangala udaba lwakho emapholiseni. Bangibuza ukuthi okunye okwenzakele kuyini. Ifoni yami ifile iscreen iPhone, kuselele iSamsung esebenza kuhle ngilayo. Ngathi ngiyakhangela efonini inhlanhla ngathola kule video, a complete video eya okwenzakeleyo ngesikhathi beqalisa ukunchaya, ngabanika amapholisa.
Hello ke ngu-Anastasia Ndlovu, intatheli zindaba e-Studio 7, obekhuluma icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla lezanu PF kobulawayo kumbe abanye abaphatheke kulolu daba, kodwa ibandla leli elezanu PF lithi alibangeli udlakela ikakhulu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho ngenyanga ezayo. Njalo umkhokheli walo umongameli Emerson Mnangagwa uhleze egcizelela ukuthi kube lokuthula. Kunjalo nje umanyano wabezokholo weZimbabwe Christian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele ilizwe nsuku zonke ngehola lakuqala phambilini kokhetho. Sixoxele sikhulumeli salumanyano umfundisi uSenis Banda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele esingathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe. Sikhangele ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenze ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe. Kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula. Njalo thina sithi sonke singabo makhelwane siyaphilisana, ukhetho luzabuya luzayidlula. Kodwa ke imithandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sisale silokhu sibambene njengelizwe, lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe. Njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke, sithandaze udinga abangane, udinga abanye abantu ongathandaza labo, ubusuposta ke ekulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi ezifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza. Besifuna ukuthi libe seliposta ke kulenjini silabo kulenjini lapho beZimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso Facebook Facebook, silama Twitter, ukuthi umuntu angaposta, sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke. Ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizinisi abanye asebepostile, sebekhona abayehlukeneyo, ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza. Sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthi.
Ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani?
Ngakho thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene, abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale. Kungangcono siyenze lokho esithi ukuvikela ukuthi kungenzakali. Kathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula. Simzwile uPresident Mnangagwa ekhuluma esithi akube nokuthula. Simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwa esimuze esithi kube nokuxabana. So kusho ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula. Ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza. Yona liyani i-5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula. Ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke. Isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwane emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele. Inkosi Sibusiso.
Lo ke ngumfundisi uSenisibanda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Sokubunjwe inhlanganiso ehloma abalimi besigaba semandebeleni ngolwazi lokubaxhasa ngendingeko zabo ethiwa iMatabeleland Farmers Association. Sixoxe lomsekeli kamgcini sihlalo walinhlanganiso umnumzana Previous Mkandla.
Injongo yayo ingeyokuthuthukisa abantu beMatabeleland kwezolimo ukuthi bakubone kuyinto ebalulekileyo ukuthi ukulima yikho okungabuyisela abantu bakithi isithunzi sokubonakala ukuthi babuyele bebe ngabantu abafana nabantu ababekhona endulo ababevele bephila. Ukulima kwakuvele kubaphilisa. So ngenxa yokulahleka kwe-information lokulahleka kokuthi sibe lezinye zezinto ezingakwazi ukuthi zisitholise ama-opportunities, sabona ukuthi ngcono sibumbe i-Farmers Association ezosisiza entweni zonke ezihluphayo ezigoqela ezolimo, ongaba yikutshontshwa kwemfuyo, ukuthengiswa kwezinto ezingezolimo noma ngezifuywayo ngentengo ephansi. Konke khona lokho kufanele ukuthi association yethu kube yiwe kudingidayo konke khona lokho.
Liyathola na uthaso oluvela kuhulumende kumbe inhlanganiso ezinye ezijiyajiyene?
Okwamanje njengenhlanganiso esaqala okuyikuthi ukuthi linhlanganiso ibunjwe iqale kuyibumba last year ngo-October, kwaba lokunye okukhona okusasibambileyo ukuthi izipheleliswe ukuba registered. Njengoba nje sisondele ekhethweni kuya kulezinye izinto ezimgomo lembandela ezingabe zibambe i-registration, kodwa ngenxa yokuthi abantu babe lesifiso sokuthi bayenze abakwenzayo sayavula i-account. So ngemva kokuvula kwethu i-account, njengoba abantu babe lesifiso, sasithi ngcono singeke sihlale silinde ukuthi kuze kuyofika i-registration, awuthi sibe sidinga ulwazi lama-opportunities lokunye okungasincedisa kuma-different organizations. Sathola iZimtrade siyasincedisa, yasinikeza okunye engasisiza ngakho ukuthi sikwazi ukuthi into esizilimayo size exporte kumbe isinikeze ama-contracts azabe engawezinto okumele zi-exporte ziphume ngaphandle kwelizwe. Lokunye esesikwenzile esabhekayo ukuthi ngoba babethe ukuthi basidingele i-market, sibe lokunye esikulethayo okufunwa yithi, saba nakho okunye okwakhulunywa ngabantu abakufunayo okungagoqela inkukhu zethu ezesintu, imbuzi, lokunye nje okungakufuneka khona ngale ngaphandle emazweni angaphandle. So singathi la kuhulumende sadinga okunye okungabe kuvela kuhulumende sesikutholile ukuthi kungasisiza kanjani, into ezifana nokulama-tractor ukuthi singathola kanjani through ibanki i-AFC bank, sithole i-contract of 3 years ebhadalwa nge-13% per annum. Okukutsho ukuthi kuhulumende asikangeni deep, kodwa kukhona okuthembisayo kuma-stakeholders esesingene kuwo labangaphandle kwelizwe abathi bangasincedisa kikho konke esikufisa ukuthi sikwenze.
lilamalunga amanengi okunganani njalo ngabavela kweziphi izigaba zelizwe?
Silamalunga amanengi angaphezulu mpela kwe 100 okwamanje kusukela ngoFebruary kuzofika manje asebe join nasebebhadele ama joining fee abasengabange ngama full members. Bavela nje ezigabeni ema district ahlukeneyo agoqela sile Victoria Falls, iwange, ilupane, ibubi, inkayi, imangwe, ibulilima, insiza, isigodini, imatobo. Kose ngathi ama district wonke esingelayo nje ibhinga kuphela. Lawa amanye ayemadibeleni north and south silawo. Silama members in every district ngaphandle kwebhinga kuphela ebhinga yesingenayo.
Alo ke ngumnumzana previous Mkandla umsekeli kamgcini isihlalo wenhlanganiso yeMatabeleland Farmers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 SA South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulezindlu ezimbalwa esezilumathe umlilo zachabalala ngenxa yencingo zamagetsi ezafakwa kudala ezingahambelani lendlela zalezinsuku ezikobulawayo. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi amasosha akwele Mozambique ase kankasela ibandla lezanu PF kukhetho esigabeni seManicaland. Leli phephandaba lithi kulomfanekiso wevidiyo otshengisa amasosha la esithi osomabhizimusi abangasoze basekele ibandla lezanu PF bazadutshulwa babulawe. Kwamanje sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sawubona Studio 7 sawubona kakhulu umsebenzi. Ngithanda ukuphendula lawo futhi ke MRP uthi ngicabanga ukuthi abala information abalalwazi olugcwele nge-MRP yabo ngoba njengamanje bezobe asiyeni ekhaya siye gqubhuzela abantu bevotele i-MRP. I-MRP bafowethu ayikho sidalwa, hambani liyovotela i-CCC mani namandla, thengana amarayisi lamashukela lekhampeni la i-CCC. I-MRP yen leyi ayikho, umqondisi badlala ngani ngoba ngempela angeke lisijeje sifunke avotele umuntu oyedwa. Mbaba banga abo-MP be-MRP kumbalila information njengoba ngiliphuza futhi. I-MRP ifaka umuntu oyedwa oyimembo mphalamende, ngiye lifuna ukusuka lapha ligibela namabhasi kamalemba lisiyamvotela kahleni bafowethu. Umcimbi jutali wazi ukuthi uyaphela noma uyaqala, hambani uyoqala phansi ku-drawing board libe kwazi iqembu elingalikhipha la egoli njengoba uningi lelikhuluma lila egoli i-CCC hayi MRP ndomqondisi. Kahleni bafowethu lingaxofa izinto kumbe mali ngazi libuze ngoba lila information. Siyabona,
salibonani basazi bakaStudio 7 linjani bafowethu khona ngapho ngaphetsheya kwezilwandle. Hayi thina siyaphila ezimzimu ya. Hayi ayinamazwi manje ngifunga ukwatsho kodwa-ke mbakathi kulamazwi engake ngawatsho phambilini kodwa-ke azange ngizi kuwezwe emsakazweni. Nangithe khona into ngikhalela nangikhalela khona kube lelanga ezamiswa njengeholiday eliyaba limeleleyo ukuthi sikhumbula izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazwe. Yokuphila amazwi engiwakhalela khona nxa lingasakaza hlezi mhlawumbe abaningi bengazwisisa kwezobusenzi kwana kuhlale phansi kukhulunyiswane ngakho sitele ukhulumende layo ukhulumende esekuzwisisa laye ngoba zonke izinto nxa zikhulunyiwe usikhulumende kumele yaziswe. Nxa ukhulumende engiyovumayo kuba lula ukuthi kudeclare njengeday eyembhuqazwe day. Yiyo into engikhalelayo bafowethu ngenxa yokubana xa sikhala kudala emuva le ngesikhathi samabhunu noma ngithi khona ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise emzilikazi kwayezikhona amabhunu encetha abantu esitshoneni bebulale amandebelo amaningi kakhulu. Kula mandebelo amaningi kakhulu abulawayo otherwise le i-20,000 yabulawa igugurawuni hleli yaba inlutshwane kakhulu xa singaba sikhompeya ngabantu ababulawa ngamabhunu ngesikhathi lobhengula efuna inkomo zikayise yayikwendawo khona ngokungakhangela ukuthi khona beethanga esigwagwagwa antobona ulantwana yabafayo kodwa ke konke lokho na sesikhala nje ukuthi kodwa sibe le holiday esingakhumbula laba abantu abafayo ngesikhathi sembuqazo esikhathi seguguraoni uphele ngoba igeneration yethu abadala abahluleka ukuthi bedeclare ilanga lingaba yiholiday bekhumbula okhokho bethu ababulawa ngamabhunu kulapho lathi futhi sehluleke ukuthi sibe le langa lokuya sikhumbule izihlobo zethu ezabulawa umbhuqazo hayi imbo yathi kuyangaqondanga ngiyabonga ngiyabonga ayeneli kazwakale
ake sitheni gqum 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 shelele zimbindaba madoda lapha eZimbabwe maku siyabhongelana inkomo ezintathu singazi ukuthi ezaphumelela yiphi kodwa into mina ngiyibonayo vele nje njengoba lizwa abantu sebeposta ama-election asetshontshiwe masithi ama-election asethethwe sesivele sesibona nje kanti kungaza kanjani ukuthi usiyavotwa next week namhlanje mina ngizofaka igama lokuthi hayi ngifake ilokuzeni ibhili ibhili iprotekta bani kubani ngoba mina ime ngibusayo so njengoba kusiyavotwa bekufanele kumiwe ngebhili uzovota kuzoqaliswa ukukhulunywa ngebhili kunyako zayo I mean sokuqedwa ukuvota uzama ukuprotekta into osuyibambile kambe ungaprotekta into ongakayibambi so yiko lapha nje esikubona khona ukuthi hayi lapha sokuhambile so abantu bakhuluma lapha bayakhuluma kodwa ke the main problem ukuthi laba abantu ukuthiwa izana uPF bantu lingayethu lingacabangi kakhulu ngiyezwa abantu bakhuluma ku studio 7 la kodwa ngabantu ababe lokho be 13 abantu besekhaya bethu asivoteni asivoteni nemuntu engayi asambeni sevota abantu asambeni sevota sibone ukuthi ubunzima lobo kule ngoma enye ngiyangizwe lethi sethule baba kuyasisinda yebo sokusisinda manje siyethula njani sina silokho sikhona apha eGoli mina lingamangali ngiyahamba next month next week before kuvotwe ngiyabe ngivele ngiyavota ngi-registered ngiyavota mina ngina problem oright asambeni sevota madoda oright singahlokozeli sithi hayi abantu ekhaya basapoti izanu wena ke uthini oright siyabonga
aleluya 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 nivukile njani noke abantwana basezimbabwe lona ubingeleyo kubaba moyo nami ngithanda ukunilotshisa ngale United States of America nivukile njani abo baba gives do about nungamili ngomo nokisigani nabomama awa nami ngithanda ukuthokoza kakhulu kwambala ukubuyela kwisichema sethu sama Orias kuyodlala umdlalo webhola futhi sazi ukukhiphwa ibanile ibe uzohlungukhulu kwambala sithi masivuka ngolosibili sazwa umhathi wemdlalo webhola wekhukhwezi FM bizwa uBig Joe wedumo afunda indaba zokuthi ibani yeseZimbabwe ikhithiwe so nathi sithabile khulu kwambala ukuzwa into sifana leso savuka sazwa yonke iyo into so kuhle khulu kwambala ibingithanda ukuthokoza nalabo banikelwe umsebenzi wabo mutasa no wendebele noma mugadza nomunye omama ngathana banikelwa umsebenzi olo futhi bakhone ukubusa isichema izifa even into le ibe moshela abadlali badlalele ekhaya ukuthi bangasakhona ukuthengwa or even isichema zasekhaya singekhona ukudlala ama-confederation nazabo nisichema zaboma singasakhona ukudlala ibholo lenguku namanye amazwe so siyathemba ukuthi namhlanje sima ilizwe leZimbabwe mabazoma group mhlawumbe izothola itimu amathima right iqualify ukuthoma kuya World Cup ngale United States American corner nase Canada nase Mexico ngiyathokoza amen
njani bantu ba studio 7 njani nonke nabalaleli ngicela nami namhlanje ngempawule umntwana enhlabathi elapha eJohannesburg kodwa ngiqhamuka laphayana eGwanda eJawunda ndiye ngicela nje uyiphawula bakithi into emfishane encane kakhulu ngicela ukuthi laba bantu abangena ku studio 7 bayeke ukungena ungathi lohlelo lokubingelelana uthola umuntu esebingelela ingilobani bani azabaqe angazi ukuthi kanti le nto bayithatha kanjani mabe funa uhlelo lokubingelelana babhalele le ku SABC ngokubingelela lapha sikhuluma ngimbono yethu ngepolitiki ngalokho kwenzakala lizwe lakithi ko ebe ngicela kuphela bese ngicela ukuthi abantu bakithi especially nje abaseZimbabwe bonke engingakhethi ukuthi usupporta iphi party supporta iphi party kodwa into ebengicela ukuthi abantu bonke bazi ukuthi izanu yehluleka kudala kuletha imtuthuko eZimbabwe mhlawumbe ina 40 years iphethe yenzani eZimbabwe kunamgwaqa kunana kunamali ahlale bekhuluma ukuthi bazondi USA America kodwa basebenzisa imali yabo uzonda kanjani umuntu kodwa ngifuni lo yangcindezela ngenza lokho nalokho kodwa uma sokufika isikhathi sokulima uhambe uyofuna inkomo zakhe vuli mangazo ikhona ukwenzakala esibhamu so ngiyacela abantu bakithi ilepa nje ukuthi ayizana umuntu osasupporta izana manje ngibona nje njengomuntu onangqondo umuntu osakhulumela izano ubona ngathi izano izompha something kakhohle bazobiroba ngama-rice lawo nama-2 liters lawo namagogogo after 5 years ukuhambe ngavotela into yokunika igogogo elilodwa after 5 years manje ingasakunika ngaphongasayivotele babe yokushaya bakubulale futhi ngicela abantu bakithi benengqondo ngiyabonga kuleyo ndawo ameda kutwana enhlabathi ukhuluma ngelaphe endaweni yase-South Africa eJozi ngiyabonga.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethwele sithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1202465 0318. Ukwezemelika abalandeli bomdlalo wenguqu bajabula kulandela ukuthengwa kwemdlali olodumo uLionel Messi liqembu le-Inter Miami. UMessi ubikwa ezaphiwa imali eyizigidi ezedlula amachumi amahlanu, $50 to $60 million ngomnyaka, njalo waphiwa izabelo kuqembu leli. Abalandeli benguqu babikwa bebhadale imali edlula inkulungwane ezingamachumi alichumi, $10,000, ukuyabukela uMessi edlala. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uTim Muringai, kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga mnumzana Gandhi. Hayi, ukubuya kukaMessi lapha eMelika kungathi akuzancedisa ukuthi amatikiti athengiswe abantu babukele inguqu, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi uthandwa umhlaba wonke jikelele. So ukubuya kwakhe lapha ngoba babe mfuna le South Arabia bemnike le $1 billion lapha, kodwa uthi i deal lakhe li include uku own ama stock options lokuthenga ama iqembu lebhola lenguqu la. So ukubuya kwakhe lapha kuhlangana le World Cup eka 2026 ezabi hostwa hi America, Mexico le Canada. So ngiyabona ngathi it's promotion ukuthi abantu abaningi babuye ukuzobona ibho inguqu, and then abantu abangalidlaliyo labo babuye bazolibona, ngoba siyakwazi ukuthi uMessi hayi ungathi his cross sports siyambona naye maye fakwa kuma adverts lapha e-Coca-Cola, e-Pepsi, lan, abantu abaningi, amazwe amaningi bayamthanda.
Khona kahle kahle ukubangela ukuthi elemelika inguqu yalo ingathuduki njengamanye amazwe afana labo Britain lamanye nje. Kungakubangelwa yini lona elemelika lile mali eningi kangaka?
Ukuthi ipho inguqu ingaphumeleli lapha eMelika, babona ngathiwa akula level leyana eqinileyo, ngoba abantu abaningi siyakwazi ukuthi bayafuna ukuhamba e-Europe or sometimes e-Brazil lamanye amazwe, kathesi sokusiba le South Arabia, ngoba labo i-South Arabia sithatha ama-players in their prime abadlala sibili ibhora la. So iAmerica yake yawuqala laphana isiletha ama-players amatsha, but i-competition yangkhona lokhe ise-Europe, labo Britain, labo Germany, labo Spain. Sizabona ukuthi ukubuya kwaMessi lo ngoba sebuya in his late prime kuzanceda yini ukurecruit amanye ama-player, ngoba sasibona ozatlani labana beSweden bebuya lapha labo Drogba lamanye amaplayers oBeckham ngeke ngamqamba la. Yeah, so sizabona ukuthi kuzanceda yini, but okakathesi badayi inguqu yalapha is standard sangkhona siyehlile. Ngiyabonga.
Hayi lathi siyabonga. Lo ke nguTim Moringa yesizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika esigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Abalandeli bebandla lezana uPF bahlasele intatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu bamtshaya. Umanyano wabezokholo iChristian Alliance unxusa uZulu ukuthi athandazele elizwe nsuku zonke ngehola lika-1 phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.